So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 3 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le-RBZ selihlehlele emuva kusinqumo sokumisa abenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini i-cash in cash out, kodwa sokule migoqo.
Ukuthi lencube yena ngokwakhe vele umuntu wayesiovele esidonda sokuthi ngezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imalini ngoba kule inflation.
Abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlola umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobuningi okwenqabela ukulahlekelwa impilo. Sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha iUnited States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esiza kuba labantwana abenza izifundo ze-lower sixth susela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela isinqumo sebhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe sokubuyisela ukusebenza kwendlela yokuthumezelana lokuthenga kunye lokuthengiselana imali olo cash in cash out, ingcwethi ezicubungula izomnotho elizwe zithi kuzaba lukhuni ukuthi kulandelwe imigoqo emitsha esibekiwe yi-RBZ. I-RBZ ihlehlele emuva kusinqumo sayo sokumisa abenza lumsebenzi isithi sebengaqhubeka kodwa bengathumeli kumbe ukuthengisa imali edlula amadola alikhulu i-$100 ngasikhathi sinye. Kodwa kulabanye ababikwa kade bethumezelana imali efika kumbe yedlule izigidi ezilichumi i-$10 million ngasikhathi sinye. Ugatsha lwe-EcoCash okuyingxenye yenkampani ikamakhalekhukhwini ye-Econet bese ibisikhweze lolu daba emthethwandaba lusebenzisa inkampani yalo ye-Cassava SmartTech luphikisana lenyathelo le-RBZ elokumisa lumsebenzi. Embikweni owethulwe izolo ntambama usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya uthe leli bhanga lizajezisa abazakwephula imigoqo emitsha kanye labahuquluza imali osekubhakile kulolu hlelo. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho.
Bebekhanya vele ukuthi bebeyasizenqobeefika bayacala kodwa ngabantu babo ngama-ejensi apho nxa idombo lakho lingakwazi ukukhuluma lizakuphambanisela umendo. So nabona kade kuqakathekile ukuthi badinga indlela nje yokuthintita ulonyoko ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokuthi abantu baziphathe angikhona ukuzasebenza nje kodwa mbona ngathi bebenze kahle nje ngoba abantu beyikhonethi bayiyikholo kancane.
Kodwa lokhu-ke ukuthi ibhanga lingafaka imali lizatshintsha ama-RTGS ngesilinganiso esifanayo ukwenzela ukuthi isilinganiso sayo singanciphi, linyathelo elihle yini?
Angikwazi ukuthi bazawuhambisana njani ngoba nxa bona besithi ungavele ufake imali ebhenki kuwavula kuba lama-consequences ngoba vele umthule ncube yena ngokwakhe vele umuntu ovele esidonda ukuthi ngezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imalini ngoba kule inflation. Kodwa lapha sesibona ukuthi sokungathi sokuyikwethuka nje njengoba abantu be-economy bebethe khona indaba yokuthi akula mali eyenelayo esemsikeni ebhodayo ku-circulation. So abakwenza kathesi vele kuzakwenza ukuthi intengo yemali ivele ihlikhwele, i-inflation yakhona vele yahlikhone. Ngaye vele bayaphungukela nje kunjalo njengoba belokhu kade kuyikho khona kade wasebenza ukuphambaniseni. Angiboni kathesi kuzanceda.
Usiba lukhulu njalo uyatsho ukuthi laba abayenza lo msebenzi kumele belandele ezinye iziqondiso. Kuzasebenza yini lokhu njalo kulula yini ukuthi abayihuquluzayo bejeziswe?
umthetho wakunje uyikovela abantu beyikhonethi bebesithi kuyahlupha ukuthi bacubunge bakhangelisise ukuthi indaba yakhona icala lakhona ngubani ulenzayo. Ngibona ngathi nalelo umthetho wakhona lo asezisebenzi ngoba abantu bezimbabwe balezindlela eziningi ezokuthi bazuze imali. Hhathi lokuthi sekuphunga ukukhuluma nje sokuvalambinhloni ukuthi sebebaqula umthetho sekuphendula. Angiboni kuzanyeza that.
Singabona uhlelo loluyana lokhe lusebenza ngendlela ebelusebenza ngayo.
Kalwake sekhona awusavunyelwa ukuthi abantu basebenze imali sisibane basebenzisa imali zangaphandle kodwa idola lahle laphendulwa lalo liphendulwa emsikeni. Kanti sibe sithi abantu bazafanele ithathe imali i-100. Into yakhona umuntu izakwazi ukuthi mina nxa ngiyithathe imali ngiyithathe nawo ma athathela i-100 umyathathela awusuke ukuthi kusitshele ukuthi ngibona ngathi kuzabuyela endaweni lapha ade kuyikho khona ubuqilika kukhona abantu bethengiselana imali nemali yakhona ingathi ihlupha ukuthi uyizuze.
Isisombululo salolu daba kuyini?
Umsebenzi webhenki ukuthi nxa imali iyilutshwana emsikeni sebevula impompi yemali sebaningi. Nxa ingabaningi kakhulu bayavala impompi ngokukhweza ama-interest rates. Kodwa inkinga ukuthi imali ephumayo eyalapha ekhaya yamabhondi axotshana le-US dollar. So abantu abaningi abayizuzayo nje ngamagorokoza bebathengisa nabegolide bavele bahle baye ebhanki bezama ukudinga imali yangaphandle layo uhulumente uyayidinga imali yangaphandle. So okuqakathekile ukuthi kube lendlela zokuthi imali yangaphandle kumbe ibe yiningi kumbe ihle ithiwa khona vele-ehla 70 lapha nxa ivele ikhona dade abantu bayebebethi beyixotshanisa besebenzisa imali yalapha amakhona.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho, ubeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Abesifazane beZimbabwe sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobuningi kwenqabela ukulahlekelwa impilo. Inkuthazo le iza ngesikhathi iZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba jikelele kumkhankaso okulimukisa uZulu ngalo mkhuhlane oqale mhlaka 1 kulinyanga njalo ozaphela ekupheleni kwenyanga we-Breast Cancer Awareness Month. Bangena kunkulungwane lenkulungwane besifazane ababulawa imvukuzane yebele ngomnyaka eZimbabwe. Emhlabeni jikelele bedlula ingxenye yesigidi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abesifazane unkosazana Linda Mpofu yena othi kubalulekile ukuthi abesifazane bayehlolwa ukuze bathathe amanyathelo nxa bethe batholakala belawo lomkhuhlane.
Umkhuhlane lowu usuqede abantu kakhulu ikakhulu omama, yikho kuqakathekile kakhulu ukuthi bayaziswe kumbe kube ne-awareness ngemvukuzane leyi. Njalo abatshoyo kumbe abaphenyaphenyayo abayenza ama-research sebenanzelele njalo ukuthi isifo lesi labo baba lakho sengengeza ukuthi kulama-cases nje ambalwa lapho labo asebeke bahlaselwa yilowo mkhuhlane. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi kube lomkhankaso omkhulu kakhulu ulimukisa abantu ngomkhuhlane lowo. Ungananzelela vele nje imkhuhlane yonke yemvukuzane imkhuhlane ebulalayo kakhulu, yikho kuqakathekile kuphela nje ukuthi i-breast cancer yona ibulala isitshaba sonke, kambe nxa omama abaningi bengabulawa i-breast cancer okutsho ukuthi phela hayi isize asisekho. So kuqakathekile kakhulu ukuthi omama babekwazi bafundise bathole usizo kusesemasinyane.
Omama beZimbabwe ungathi balolwazi olwaneleyo yini ngemvukuzane yebele?
Thina okwethu eZimbabwe kulusizi Nkomo ngoba ungananzelela vele ulwazi luphelela nje emadolobheni kakhulu. Lawo amadolobho amakhulu ngingasabali amancane anjengawethu lawa oGwanda laboBeitbridge laboPlumtree. Yikho-ke mele ulwazi luphume kakhulu luye lasemakhaya lapho kuthiwa khona kukomnyama ubambile khona lufike, ngoba thina lapha eZimbabwe asikafiki ezingeni sibili lokucabangela ama-rural women ethu omama basemaphandleni kungani sibakhohliwe sibi. So kuningi okusamele kuyenzakale ukuze abantu omama bebe nolwazi lemkhuhlane leyi esiqeda abantu kangaka emvukuzane.
Obaba bona ndima bani abangayidlala ekulwisaneni lalomkhuhlane.
Ungananzelela vele obaba kakhulu yibo abajayele ukuba ngithi lesey kumbe lokutsho lokulawula lokuphawula ukuthi omama bahambe ezibhedlela kumbe bangayi. Sengikhulumela kulabo abathethweyo lalabo abasahlala labo baba babo ababamba ngezandla eziqinileyo. Yikho ke nxa kuthiwa kulomkhankaso kakungabi lomkhankaso okhangele omama kuphela kodwa kube ngumkhankaso ogoqela obaba ukwenzela ukuthi ubaba angalimuka ngalowo mkhuhlane laye unakho ukuthi ancedise umama ikakhulu ngoba abesibhedlela omongikazi lamadokotela ayatsho ukulendlela yokuthi uzikhangele ngayo uzihlole ukuzivotobotoza usize ukuthi kumbe ungabe usulawo lowo mkhuhlane. Obaba labo kunganceda ukuthi bancedise omama ukuthi labo bebotoze bakhangele ukuthi kambe umkami engabe selawo lowo mkhuhlane. So engikutsho yikuthi obaba labo balendima enkulu yokudlala xa sikhangele imkhuhlane le. Labo i-awareness kayifike kibo xa kukhulunywa nge-breast cancer babalwe labo phakathi ukwenzela ukuthi bancedise.
Lo ngunkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazane ubexoxa ecingweni lontungamile Nkomo we-Studio 7 eseGwanda.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation.
Umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethule umnumo wesimo selizwe State of the Nation Address SONA. Ukuhlaziya lolu daba sizahlangana eHarare eCrown Plaza Hotel mhlaka 3 Mfumfu. Uzani lihlangane loBless Nzulu weStudio 7 sibambane neMedia Center ngo-6 ntambama sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi indodana kamoya umnumzana Joshua Nkomo usibangilizwe usefuna ukuthi amathambo kayise asuswe emathuneni eHeroes Acre eHarare ayengcwatshwa kakutsha ekhaya eKezi. Usibangilizwe ubikwa esithi vele uyise wayetheka funi kungcwatshwa iHeroes Acre kodwa ngoba imuli yayingela mandla alingana lakaGrace Mugabe kayenelisanga ukwala lokhu. Iphephandaba leChronicle lithi kulamajaha amabili uGivemo Mutumba loTatenda Ngwenya amadlwengula omunye umama owayebelethe umntwana bambulala baqhubeka besiya ecansini lesidumbu andubana basiphosele emlindini kunye losane olwalulokhulu semhlane. Ababili laba bagwetshelwe ukulengiswa. Umsakazo we-BBC uthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kunye lomongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria bazahlangana ngemva kwamaviki kube lodlakela obeluqondiswe kwabokuza kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli lapho elisiphe khona imbono yenu eliyithumele nge-WhatsApp.
Hayi, inkohlakalo akula muntu ozayiqeda. Nxa befuna ukubona inkohlakalo kabahambe ngomgwaqo wenkayi from eQueen's Park khonapho kumguza khonaphana. Usuke lapho uye emapholiseni enyathi. Bagcwele imigwaqo yonke bafuna imali. Usuke lapho yenkayi ngivela khona nje kathesi. Ngihambe khona izolo ngayaphenduka izolo. Hayi, sebehlupha lokhana okudlula okukamgabe. Akula muntu oza kuqeda lokho.
Lenjani mthakazi? Ukhawunda sibanda lapho kusana. Hey bantu benkosi, kuyadanisa njalo kudabula inhliziyo. Nxa kuthiwa khona abantu kukhwezwa impahla ngama 300% amanzi ukuthi angikhweza ama percentage ama 300% ngoba even 60% that's abnormal percentage, that's an abnormal markup ongayicharge wherever. Any business ukuthi khona uyathola so charge something like 50%, it's very abnormal. Vele kuyakwapha kuvele kuphezulu kakhulu. Abantu baleminyaka bengayengezelela imali, ama-petrol ahlale ekhwela, uyazi into zonke ziyakhwela. Kathi ushiwa urhulumente lo, ucabanga ukuthi abantu le mali bayithatha ngaphi? Shiwa angakaze abafakele yona. Abantu nxa bekhala ukuthi bayengezelele imali even 100%, urhulumente kakuvuma. Kodwa nemese charger ucharge wona la ma-300%, what is that, shiwa civil? So nxa ukuthi uzafuna ukuthi kukhwezwe amanzi nge-300%, kujikelela abantu sekumele bangezelele umrholo ngama-1000%, at least. Ngoba yini kathi khona kokunjalo vele, shuwa yini sibili? 300% markup oyi-edayo, angikwazi ukuthi lowo muntu angabe ufundile loba njani. Angikwanisi uku-understand i-government le ukuthi kanti isebenza njani. Ah, mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe lowo muntu bebezama ukuthi bathi bayengezelela amanzi nge-3%. Basebephambanisa nje bathi 300, ngoba even ngayi 30% is too much. Angeke kuveke kwenza kwengezelwe ngama-30%, mhlawumbe bezama ukuthi 3%, ngoba vele esituation yakulelanlizwe ama-percentage amele afakwe ngama-1% nje, at least ama 1%, 1.5%, kumbe 0.1%, yikho esikuespektayo. Not 30%, not 300%, 300%, hayi. Then into enjalo ayikho uma account mina ngaze ngivuze 300%. Hayi khona angaze ngivuze vele kuma accounts. What kind of business is that? Was yiyo kumele ibizwe lamapholisa phele nalezo. Yikho mtela kumele amapholisa basebenze khona bebophe umuntu yabo izinto ezinjalo. Angaze ukuthi ama-petrol akhwezwa every day, intengo ziyakhwezwa, ukudla kuyakhwezwa, amanzi kona la abesesiba ezisiba yi-300%. Nxa siyahlangana la ma-percentage ama-petrol le nto kuyakuba imalini phela ngimuthi 1000% vele. Hawu bantu benkosi, shiwakele sihawukeleni. Hawu
mina ngithuba bomnankagwa kulaba abantu abathengisa imali karathe kakhulu aba i-management ebank eyethatha imali niko siphatheleni besiyathengisa imali phandle, ngoba yiyo ebangela inkinga yonke le esinayo. Kamarate kakhulu i-management ebhenki ethatha amasotshalala amapholisa begcwala emabhenki lapha bebona ukuthi i-management yenza into esemthethweni. Abantu bephiwa imali ezabo ebhenki, akho nto besincitha imali ebhenki, bethi imali ayikho ebhenki besezele ukuyithatha benikwa osiphathelene ukuthi besithengisela phandle. Sinikwa ngipho ngipho imali zethu 100 ngelanga 50 ukwenza ukuthi siyethenga imali phandle. Uhulumente karata abantu management ebhenki imali iningi kakhulu, ibhondi eliphandle nxa ufuna ukulithenga uthenga inqwabanqwaba oyifunayo. Uyichiye okutshe ngisithi ibhenki kayehluleki ukunika abantu imali, kwanisa uthatha imali niko sipateleni phande ukuthi besithengisele imali ebhenki kwani ukuthi siyiphiwe ikwanike.
Ngoba indaba yokuthengiswa kwemali sisenza intengo zikhwele emjokojo, ngoba umuntu odi impahla yakhe sekuthengisela i-price ezimbili imali ekuchaje imali yokuwoda imali aphinde akuchaje imali yokuwoda impahla lezi, then sokusenza into yakhe ayithengisa idure kakhulu ngenxa yokuthi uyabedenga into ezimbili imali kanye le mpahla ayithengisayo. So akuvalwe lokho kokuthengiswa imali vele, ngoba yikho kusibangela ukuthi intengo zikhwele zonke.
Kundaba yekhogesha uhulumende ukwanise kakhulu sibili lapho, ngoba imali sithengiselwa abantu phandle amabhenki. So i-RBZ kayithatha inyathelo eliqinileyo ukuthi amabhenki kanika abantu imali zabo bezihole zigwanele ziyi-cash, then ukuze imali irotate ibuyele ezitolo iphinde ibuyele ebhenki. Ingadadwa ebhenki siyanikwa abantu abathengisa imali besithengisela imali zethu thina sifuze sizihole ebhenki. Uhulumente lapho ukukwanisile kalungisise indaba le masinyane isebenze, siphiwe imali zethu zigwanele emabhenki zingabi lokhu ezibhodiswa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu liwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyabonga, kodwa ke siyacela ukubana lisithumele imilayezelo emfitshane engadluli i-2 minutes. sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha esithiwa United States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esiza kuba labantwana abenza izifundo ze-lower sixth kusukela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Rebecca Mano obona ngenhlelo ezijeneyo esikolo lesi esizimeleyo uthi abantwana abakhaliphileyo abangenelisi ukuhlawula imali yezifundo bazancediswa ukuba bafunde esikolo lesi. Abenze kahle balakho ukuqhubekela phambili ngezifundo zabo emakolitshini kwele Melika lapho abazathola khona uncedo lokuhlawulela imfundo yabo. Kuzafundiswa izifundo zama-sciences kanye lesilungu esijulileyo. Okwamanje kulungiselelwa ukuthi abafisa ukungena kuhlelo lolu bathole ama-application forms endaweni ezijeneyo okulenhlelo zeMelika emadolobheni. Kumele ama-application wonke atholwe ngabawahlolisisayo eHarare kungakafiki mhlaka 20 Mfufu. Kusukela ngomnyaka ka-1999 sokufundiswe abantwana bedlula amakhulu amane kwele Melika ngaphansi kwalolu hlelo. Abanye bagcina besenza izifundo eziphezulu ezinjengama-PhD. Ukuze sizwe okuningi ngesikolo lesi, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe loNkosazana Charmaine Nyakonda ozabe efundisa esikolo lesi.
Isikolo sabantu abakwaziyo obio, ophysics, labo chemistry, labo math ku-A level. So abantu abakwaziyo those subjects ku-A level bazo-enrolla for that school and get into that school. But inkinga ukuthi ukungena esikoleni sona kumele ube labo A, labo B, kumele ube excellent, kumele ube kwazi into oyenzayo, kumele uthaye isikolo.
Obhadalayo mbani i-school fees?
Wena uzatsho ukuthi hayi nayiso isikolo lesi kade ngithi bengibhadala imali engaka. Ungasiyela ukuthi ubhadala imali engaka, yiso sitshela ukuthi yimali ikhona ukuyibhadala. Uyabona into engitsho?
Ye, ukuze ungene esikolo lesi kumele wenzeni?
Kumele ube labo A, labo B esikoleni nje. Kodwa isikolo sama-sciences but kumele kube labo A, labo B in general ngoba kumisa wonke umuntu a-apply nje but sizothatha abantu abayi-45 kuzo-apply abase Harare, eGwere, eBulawayo langabi ngaphi lanje la uyabona ukuthi umuntu wakhona kumele abayazi into ayenzayo.
Singathi-ke sivulwa nini isikolo lesi?
January mina ngifundisa ibhayo esikolweni sakhona.
Ye, nxa sikhangeleke khonokho ke ukuthi USAP Community School siyakwazi ukuthi abantu bacabanga into enxa yebahle bethole ama-scholarship lento ezinjalo kume njani khonapho?
Mina sifuna abantu abasihambela abangikhosijari researcher sibekwazi iqiniso. Sizasiyela ukuthi wena ububhadala malini ma ubukhona ukubhadala $10 kungathi i-school fees sethu sikufuna wena njenge-student sizakuyekela ukungeni yabo into engitsho sibe sesimetha need-based financial aid.
Right, kula ngapho ke obulawayo, kula ngapho obulawayo ke isingathi abantu kumele benzeni nxa ukuthi umuntu ufuna ukuthi angene kuhlelo lolu.
Application form ibhali ukuthi you should be averaging on A's on B's.
Uyayithatha ngapi application? Uyabe ayithola ngapi?
Ku advertisement yethu umuntu ule link. But ma umuntu engela link, uma ngazi isikola ngithi futhi ngethi ama application form physically. Ku Facebook la ku social media. But now I'm saying ela access to social media and I say 40 and sizama ukuhamba out emathebelelweni sihambe kuma-boarding schools sibashele ukuthi no kule-scholarship esinje esila esila kuzotsho ukuthi usesikoleni esikuphi umuntu akhona umbuzi lakhona because abezindlela e-asha esirene ethekwane esolusi and mina ngizabe ngihambe esikoleni kubokhona la kuma-askets nangabi enza khona ukufika khona but ma ngingafikanga usile ngana awuzwanga ukuthi ngifikile endaweni lapho khona and umuntu yakhona ukuhambe e-North American space ebobulawayo esemarket ezwa nge-program yena le. So ma esesikolweni esingafikanga whatever but ezinkinga into yakhona ikhona or ebonile ku-Facebook wathola i-link because ku-Facebook kule link ye-application yakhona e-North American space eyikhulumayo kule free Wi-Fi for anyone as long as you're Zimbabwean you have an ID. Kule free Wi-Fi. So uzohamba e-North American space uyezwa ngithile ama-application form ngathiya le flyer. Ngithiya ama-application form ayi-13 le flyer, le Wi-Fi ma bengazi kuthi yini yona le i-USAP yabikhona. So xa kungumuntu nje ongakhona ku-access i-internet. They can go there because internet is free. That's the same thing, so.
Yeah, asithi umuntu lo usekhaya kukhona ngale ye ematopo esikolo se-high school.
Asithi umuntu okhona esekhaya kulo muntu onjengawo ombonele wakhuluma lami. Kungitshela ukuthi anti. Yeah, ngitshela ukuthi hayi mina umuntu engimkhulumelayo ngifuna ukumncedisa a-apply anti. But kasuza khona uku-accessa because ematopo kuzanihlupha ukuthinimfiki. Baninga ngebhajethi okuyafika ematopo. But mina le budget yokufika as much of my turbulent as I can do. Yabo, so ngiyabonga uJelkai angikhona ukufika mina sengithenga uJelkai i-link yoku-apply or ku-Facebook. Yabo, ngihamba ku-USAC or udingi Education Matters ku-Facebook. Ngayithola, uzathola i-link yangikhona. And ma kuyehlula, uzatshela ukuthi hayi kuyangehlula. Ngibe sengithumezela mina i-link nge-message.
Lo ngunkosazana Charmaine Nyakonda, umbalisi wesikolo esitsha esithiwa sona USAP Community School, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja
Ndala Sandra Ndebele sidobela uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Ibhanga le-RBZ selihlehlele emuva kusinqumo sokumisa abenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini i-cash in cash out, kodwa sokule migoqo. Abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobunengi. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi silolunye uhlelo ntambama ngwa fast 7 kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngo Chris Gande.